kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweans abantu abaningi kumachurchi kumabhizinisi sebebona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitics, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele badlalisane phansi, baxoxisane, bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi uMnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million xa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yiZiki. Inumber enkulu kakhulu, enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabelieve ukuthi uhulumende okhona nguhulumende wabantu. So laba bantu laba babe donsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili. Sonke i-2.something million ekamnangagwa lekachanisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese ku-create kalokho esingathi yi-national trust kumbe i-national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza, sisebenza sonke ukwenza ukuthi labo basebenze lathi. Nxa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo, wena ngorongo, kunzima ukuthi bona base-trust thina nxa njengamaZimbabweni singasebenzi sonke. So ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi dialogue le emqoka ekachamisa lo mnangagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious, basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke. Yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumende, ngoba kwakule belief kumbe kungathi i-confidence yokubona ukuthi hayi iZimbabwe ngoba amaZimbabweni basebenza bonke badonselana ndawonye. Khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence, national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili. Okunye lokho okuningi-ningi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabweni silungisise ilizwe lethu.
Elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini?
Kuvela khonapho esingathi ku-SI-142. SI-142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa. Kodwa uzathola ukuthi ukuthi umthetho lo usebenze kumele ube economy wide, okutsho ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzi ama-US dollars. Kungaba lama-pockets ukuthi kulabanye abawasebenzisayo, kulabanye abangasebenzisiyo, kwenza ukuthi ku-create kungathi ama-pockets of the economy ukuthi kulabanye ababhenefithayo, kulabanye abahlukumezayo. Uzathola ukuthi ama-salaries abantu kaba kanjinji kusukela ngo-January, kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili. Umuntu ebehola 1,000 wayehola 1,000 ngo-June. Amafizi ezikolo umntanami mina ubebhadala 4,500 bond ngo-September, kathesi kuthiwa ubhadala, kumele abhadale 12,800, kodwa mina yami isalari kayikakhweli. Uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisana le-US dollar, yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle. Amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi, but hulumende yenza ukuthi imali yethu ihambelane le-US dollar kumbe ngathi le-interbank.
Kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke.
Abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho. Ngakula mankampani kathesi aqhatshayo abantu, ngoba amankampani nawo gabala foreign currency, gabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ningade beyisebenzisa isebenzi. Uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta, amankampani anjengabo-Swift bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto ezingabazithengayo phandle. Ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production. So into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa, kubo Botswana, kubo Mozambique, kubo Zambia, ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency. I-foreign currency le kayikho. Ukuze i-foreign currency le ibe khona, uhulumende kumele ayenze lokho kuthiwa yi-promoting production. I-production yenza ukuthi sithengise igolide, sithengise itobacco, sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe. So abantu bayadubeka kakhulu ngoba ifuel kathesi kayitholakali. Kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele South Africa. So uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo, ngoba kulabantu abaningi abazabuya elizweni, millions of people, kodwa ngakabi le chinga lokuthi ifuel uzayithatha ngapha. Kathesi bengabuyi, kayitholakali. Sinazama ukucabanga ukuthi mhlaka 24 udubo lwefuel luyabe lunganani. So kule ndubo eziningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe, siyabuyela khona phambi ukuthi uhulumende nxa eserious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue. Okunye kokuningi kuzalandela khonapho, kuzasebenza kuhle ngoba sisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili. Kanti asimthembi uhulumente xa ehlala phansi ekhuluma lathi, asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena.